So we see card descend about VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 11 kuNcwabakazi 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuthelela stos last week seParliament. Basizi sonke phakathi eParliament. Siqeda ukutesta for COVID-19 ebuwa ephumele negative.
Obe ngumeli weTsholotsho North edale lePhalamende njalo elilunga leZANU-PF uMnumzana Senzo Spanda kaseyikho. Abenhlanganiso ezithiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lokubhubha kwentombazana ebileminyaka elitshumi lane ngesikhathi ibeletha. KulabeZimbabwe abayehlola ukhetho lukamongameli kweleZambia oluzaqhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe ngumeli weTsholotsho North edale lePhalamende njalo elilunga leZANU-PF uMnumzana Senzo Spanda kaseyikho. Umphathintambo obona ngokwenzakala enyakatho yemaNdebeleni ongumgcinisihlalo weZANU-PF kulumango uMnumzana Richard Moyo uthi uSpanda uthethwe ngomkhuhlane weCOVID-19. Eloba enkundleni yeTwitter, omunye wabasebenza lomufi uMnumzana Jonathan Moyo uncome uSpanda esithi wayesebenza katalala ezithobile njalo enakekela uZulu. Umgcinisihlalo weMathebeleleni North kubandla leMDC Alliance uMnumzana Prince Dubeko Spanda laye ulobe enkundleni efanayo esithi umufi wayesebenza kuhle lomuntu wonke. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo meli weLupane East edale lePhalamende uMnumzana Mbongeni Dube olilunga leZANU-PF.
Twanda bengimazi kuhle, ngimazi njengobaba njengobhuti kimi besides ukuba sonke eParliament. Ngoba eParliament ngimthole last of last year ngo-2019, but all along bengimazi njengobaba ngoba sisonke ephathini. Ube ngumuntu ongiyabasithiyela ku-youth league, besuka ku-youth league besiya ku-main wing, yibe sasibonela kiwo zonke izinto ze-youth league. Ngoba basifundisayo ukuthi nxa usuka phansi usuka njani, kulidwa njani abantu bathathwa ngayiphi indlela. So into engisizwa namhlanje ukuthi usuba uSibanda kaseko angizange ngikudilishe, ngithethe isikhathi ukuze ngikudilishe ngoba ngifonela abantu abangu-5 ngafonela ukuthi ngizwe ukuthi liqiniswe yena. And into eyenzakalayo ngobaba uSibanda bekuthi nxa kuleyinye into yezileyo ube ngumuntu lwana ongabhodiyo sekuthile khonapho ukuthi ndoda lapha sokule nto eyenzakeleyo ithi enza ngokuhle kumbe ngokuthi ukutshela khonapho aku-advise futhi. So ngizakuthi ubaba uSibanda silahlekelwe kakhulu.
Umgcine nini njalo?
Mina ngimgcine last of last week seParliament. Basizi sonke phakathi eParliament siqeda ukutesta for iCOVID-19 and ephume enegative. So far lokhu esikhuluma ngamafoni ngoba leyo into ngicabanga ukuthi namhlanje kube i-eye opener to everyone obelokhu engakubhilive ukuthi i-COVID ikhona. So leyo into leyo ivele nzima. Okathesi abantu bakhuluma ngembiko asikeza lokuthi ama-arrangements angikhona minjani. So asakhuluma ngembiko.
Wayesebenza njani labantu? Ngoba siyabona abanye bathi ngumuntu ngumuntu wabantu ezithobile humble.
Ngumuntu obekwazi ukuphila labantu. Ngathi mina ngumuntu obesebenza nzima Kose ngundi ebandleni ubesebenza nzima ebandleni ubambe ingatsha eziningi ogatshe ubalisela ugatsha lwe-transport and welfare eku-province and ubemeka sure ukuthi isikhundla sakhe siyayenza umsebenzi obalulekileyo ngesikhathi sangkhona siye ku-constituency yakhe sifunde okuningi kakhulu singama-youth kwangale esenza ama-projects amaningi abalisela abomama abontanga esincusa ukuthi sizobona nathi sizofunda kuye ukuthi kwenziwa njani nxa establisha ama-projects abomama. So ubaba uSibanda ngathi ube ngumuntu okwazi ukuphila labantu, ube ngela muntu okuthiwa lowo ngwaliphi basi. When it comes to i-development ube ngakwazi ukuthi kule political party, ube kwazi ukuthi kule development, ube i-development kanje.
Umnumzana Mbongeni Dube umela iLupane East edale lephalamende njalo ulilunga leZanu PF. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi umkhuhlane we-COVID-19 ubulale abantu abangamachumi amathathu lanye 31 izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu amane lanhlanu 405 belawo. Lokho kukhuphule inani lasebebhubhile laya kunkulungwane phose ezine 3950. Asebefunyene belomkhuhlane lo selokhe ufike eZimbabwe nyakenye sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 117,258. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela lumkhuhlane sebefika phose izigidi ezimbili 1,912,592. Ngothi ezijiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lokubhubha kwentombazana ebileminyaka yokuzalwa elichumilane eyayendisiwe ngabazali bayo efele endaweni yokukhonzela e-Apostolic Sect eMarange ngesikhathi ibeletha. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, unkosazana Abigail Mupambi, uthi kumele umthetho ucace.
Kakho umuntu ophezu komthetho, akulabandla inkonzo ephezu komthetho. Indaba iyisibonelo njalo kuvuze ibe yisibonelo lasemthethweni ukuthi into enje lalaba ababonayo lalaba abafisayo ukwenza into efanayo benanzelele ukuthi hayi kulomthetho kakho umuntu ophezulu komthetho. Indaba le isibili ibuhlungu.
Abenhlanganiso yenkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe, Heads of Christian Denominations, labo bethule umbiko besola lokho okwehlelela umntwana waze wagcina elahlekelwa ngumphefumulo ngesikhathi ebeletha. Unobhala jikelele we-ZHCD umfundisi Kenneth Mtata uthi kungasibe bandla le-Johann Marange Apostolic Church kuphela abahlukumeza abesifazane lamantombazana, kodwa kutholakala emabandleni ezokholo amaningi.
Amabandla amele aqale ngokuvuma ukuthi into le iyenzeka emabandleni amaningi, hashi e-Johann Marange kuphela. So ibandla limele liqale ngokuphenduka ngokusola ngento le enzekayo emabandleni.
Umfundisi Mthatha uthi incwadi yabo icela amapolisa ukuba kumele ayenze umsebenzi wabo ukubona ukuthi imithetho iyalandelwa yokuvikela amalungelo oluntu lokulondoloza inhlala kahle kaZulu.
Yikho ukuthi abantu babe le confidence yokuthi amapolisa aqinisile futhi ayazinikela ukulungisa le ndaba. Iqhubeka njalo i-statement icela ukuthi kube le national inquiry eyokuthi vele indaba lezi ezoku abuse kwabomama lamantombazana uhamba njani elizweni lonke emabandleni ezigabeni ukuze sibe le position eclear futhi ukuthi indaba le ingalungiswa njani.
Umphathi ntambo ogatsha lwezabesifazane ukuhlalisana kukaZulu ukuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane laphakathi laphakathi olwe Women Affairs Community and Small and Medium Enterprises Development unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uyasisola kakhulu lesi sehlakalo.
Isehlakalo esenza ukuthi umntwana oyinkazana angabi lempumelelo yokuthi aqede isikolo njalo aphathwe kuhle ezibhedlela aphiwe ixesha lokuthi ayolatshwa. Lokhu futhi kwenza abantwana abangamankazana bangene buyangeni lebugqilini begqilazwa ngabantu ababathembileyo abasezinkonzweni okumele ukuthi ngabe bayakha ubuntu babo kodwa bebese bebubhidliza. Thina siyakusola kakhulu lokho.
Ulandisa ngamanyathelo uhulumende asewathatha phezu kwalesi sehlakalo unkosikazi Nyoni.
Okwamanje amapholisa leZimbabwe Gender Commission leMinistry yami Women Affairs Community Small and Medium Enterprise bayachwayisisa ukuthi babone ukuthi kuyini okwenzakalayo. Singabathola labo abenza khonoko sizaba leqiniso ukuthi bayabotshwa bajeziswe.
Kodwa abenhlanganiso zenhlangothi ezishiyeneyo zempilo bathi bakhangelele ukuba uhulumende enze okwedlula lokho akwenzayo khona manje ukuqeda lolu dubo lokuhlukunyezwa kwabesifazane lamantombazane ukuze luphele kokuphela. Kunje udubo lokwendiswa kwabantwana bebancane lubhahile eZimbabwe hathi ezinkonzweni kuphela kodwa lasemphakathini phansi kwezamasiko. Yikho abaningi bethi lokhu sokufuna ukusebenzelana kwabezinkonzo inkokheli yomdabu uhulumende loZulu jikelele uqeda lolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kusenjalo isonto yeThe Apostolic Church in Zimbabwe isisole ukwendiswa kwabantwana isithi iyona ayilani lokwenzala lumkhuba. Lisonto ithi ehlukene lamapostoli aqoka ezimhlophe ayiwo endisa abantwana. Ithi yethulela umbiko ukuze izehlukanise lamapostoli aphatheka kulumkhuba kulandela ukubhubha kukaMemory Matshaya obe yintombazana eleminyaka elitshumi lane obhubhe ngesikhathi ebeletha. Sixoxele umholi walisonto umfundisi Levi Moyo.
Ayisiyo le church okukhulunywa ngayo emaphepheni loba sonke sisebenzisa ibala elithi apostolic kodwa sichiyene. Ungakhangela kuleli lizwe kulamabandla amanengi, amanye abizwa kuthiwa the Apostolic Faith Mission in Zimbabwe, amanye kuthiwa the Apostolic Faith Mission of Zimbabwe, amanye kuthiwa Apostolic Pentecostal, amanye abizwa kuthiwa Apostolic Pentecostal Holiness, but ayabela leli bala elithi apostolic ngesindebele kuthiwa abapostoli. Khona lapho mfuna ukuthi nga abantu bemedia bayakwanisa ukwehlukanisa ukwazi ukuthi kungathiwa apostolic bekhangele kuhle ukuthi yiphi apostolic. Laba esikhuluma ngabo vele thina kasibaconcede njengechurch, sibaconsider ukuthi bangamasect, abanye bangamacults ukwenza kwabo according to scriptures. Asivumelani labo. Elami kibandla liyaprotector umntwana engakazalwa. Thina siyabelieve ukuthi umntwana ngumntwana at conception and ufanele akhule kuhle, akhule aze afike isikhathi sokuyayenda. ayende ngesikhathi esifaneleyo esisemthethweni kahulumende lemthethweni kaNkulunkulu. So ngalokho ke Nkomo ngithe ngicace kuwe kahle ukuthi thina ayisibo laba okukhulunywa ngabo ukuthi bathatha abantwana bebancane at 11, at 12, at 14. Loba ibizo lethu lisithi apostolic. Thina sibizwa kuthiwa the Apostolic Church in Zimbabwe.
Libona njani indlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokwendiswa kwabantwana lolo?
I think uhulumende uyabayekelela laba bantu bezimhlophe. Ungakhangela lobu drive ukhangela egangeni emaqaqeni uyababona nje babuthene ngesikhathi seCovid, and uzafica ukuthi phakathi kwabo kulabanye abangamapolice angama members alama church. Labantu bakahulumende uyabafica belabo bona laba bantu. I think sokwababona o president kusukela u president Mgabe begqoka amagauni belabo egangeni. So laba bantu bakhanya ingani bangomakhwapheni kahulumende ngendlela engubona ngayo. Siyakusola lokho kwenzakalayo. Umthetho ufanele ulandelwe, umthetho ufanele ulandelwe ukuthi abantwana ba protected, omama ba protected.
Umfundisi Levi Moyo ngomkhokheli wesonto ye The Apostolic Church in Zimbabwe. Kulayistoku lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abantu lamademocrats benelise ukuthola usekelo ekubhaliseni umthetho ovumela uhulumende ukuqhuba uhlelo lwentuthuko olubiza amatrillion amathathu lengxenye zamadola, $3.5 trillion, edalelwe isenethi izolo ekuseni. Lokhu kuthabise kakhulu umongameli Joe Biden kwele Melika esithi lokhu kujonge ukuthuthukisa ilizwe ngesikhathi libhekane lobunzima ngokumelana nobhubhane lwe-COVID-19. Umhloko kahulumende we-Israel uMnumzana Naftali Bennett uhlangane lomqondisi wohlangothi lwezomvikela lwenhloli lwakwelemelika uCIA Director William Burns kanye lomunye wakhe wohlangothi lunye lwakwele-Israel olubizwa ngokuthi yi-Mossad uMnumzana David Barney esigodlweni sele-Israel eseTel Aviv ukuze bahlaziye ubudlelwano kwezomvikela phakathi kwamazwe omabili. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle kweleGini zithi zibheke ngelihlo lokhozi abantu abalikhulu lamashumi amahlanu lanhlanu 155 abangabe besondelane lomuntu ofunyenwe elegciwane lomkhuhlane weMarburg olulezibonelo zokopha njengomkhuhlane owe-Ebola. Umongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa uphe ubufakazi phambi komthethwandaba othonisisa owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma emacaleni akhe enkohlakalo. URamaphosa uthi waqhubeka engumsekeli wakhe esenzela ukubana yena labanye bakhe bahlolisise indaba zenkohlakalo kanye lokutshontshwa kwemali ngababesebenzelelana loZuma bephakathi kwehofisi.
Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi kazamukeli umeya weJohannesburg omutsha uMnumzana Jolide Matongo okhethwe izolo. Zithi kumele asuswe esikhundleni ngoba uyise udabuka eZimbabwe. Bayathukana abantu enkundleni yeTwitter lapho abakhankasa besebenzisa ama-hashtags agoqela ethi we reject mayor of Joburg kanye lethi put South Africans first. Isisekelo sombuso weSouth Africa sikubeka sobala ukuthi umntwana ozalelwe kulelo lizwe olomzali oyedwa odabuka eSouth Africa uyisizalwane salelo lizwe. Unina udabuka kwele South Africa. Ibandla likaMatongo elilo elibusayo ele ANC lithi akayindawo. Abadabuka eZimbabwe abanengi sebengenele kulolu daba, abanye besithi kaphume esikhundleni kodwa kulabanye abathi engasuki. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Bongani Mkhwanazi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Abantu bakhalaza lapho ukuthi iforena selingumeya waseJoburg. Kuyathrenda lapha kuTwitter, kuyakhulunywa. Kodwa iningi labantu, in fact, abantu abaku-ANC bayamsekela uMatongo ngoba kudala bemazi. Ngoba uyisizalwane sase-South Africa ngokuphelele, wazalelwa khonapha e-South Africa. So umuntu ozalwa umama walapha e-South Africa nobaba waseZimbabwe.
So ukuba sindayo kakhulu abantu kuyini?
Hayi, uma ukulalele nje akulanto ebambekayo ngaphandle nje kwenzondo yabantu bangaphandle.
Kambe nxa ukuthi Mkhwanazi wena unje kulabazali bakho abadabuka eZimbabwe, ubeze usiba yi-citizen yakwele South Africa, kuyalelwa yini ukuthi ubambe isikhundla kona?
Hayi, akwalelwa. Futhi akusonto yokuqala le emhlabeni. Angithi kunje nje u-Obama ubezalwa ngubaba waseKenya, unine ngowaseMelika. UKenneth Kaunda wayezalwa ngabazali bobabili baseMalawi, kodwa wagcine ngupresident waseZambia. Ayi, baningi impela, ngongakudinga impela, uyathola ukuthi baningi impela abakhokheli abaphathe izikhundla. Kanti kona vele uma ungakukhangela kahle, amakhiwa wona vele nawo enje lapha eMzansi noma e-Afrika bangabantu laba ababeyezayo ngokumigrate. So akulanto enja nje ngomuntu omigrate-ileyo wasethola i-full citizenship. Umthetho we-South Africa uthi umuntu engahlala lapha okusemthethweni okweminyaka elithumi usele mvume yokuba yokucela ubuzalwane balapha abe yi-citizen. Pho-ke mase after that uyabe sequalifya anything equalifya ngenye i-citizen. So ungakulalela nje inzondo leyo ayilanto ebambekayo engatsho. Kodwa-ke iqiniso nje ukuthi vele izinto ezihlupha abantu kakhulu zihlupho. Uma umuntu ehlupheka uyadinga into ngesikhiwa okuthiwa yi-scapegoat, asulele icala noma yikuphi lokho akubonayo kungathi yikho okuthambileyo. Njengalapha e-South Africa ngenxa ye-high unemployment nje ne-general poverty ekhona emphakathini, uthola ukuthi vele umuntu ovela ngaphandle isizalwane se-South Africa simbona njenge-competitor towards ama-resources. So as long as yonke le nto ingazange ilungiswe structural ukuthi abantu bathuthuke, bazohlala bebona ngathi umuntu ovela ngaphandle uthethe ithuba elithize. Loo ndoda ma uthi uyalandela imbali yakhe, kukhanya mpela ngumuntu owangena la kubo-COSAS, wangena ku-ANC, uyaziwa mpela ngendlela asesebenzele ngakhona umphakathi.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Kulabe Zimbabwe asebethunyelwe ukuyahlola ukhetho lokudinga umongameli kwele Zambia oluzaqhutshwa kusasa. Inhlanganiso yesadaki ithi ngenxa yesimo se-COVID-19 ayenelisi ukuthumela iqula, kodwa ithi izalandela lolu khetho kumabonakude. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umphathi Ntambo obona ngendaba zobudlelwano phakathi kweBotswana lamanye amazwe, uDokotela Lemogang Kwabe, nguye ukhokhela iqula leSADC elizananza ukhetho lweZambia. Kodwa iSADC ithi kayihambisanga amalunga eZambia ngenxa yesimo se-COVID-19. Lokhu kutsho ukuthi iqula elivela kweBotswana, South Africa kanye leZimbabwe lizananza ukhetho lisemazweni alo. UKwabe uthi iqula leSADC liqale ukukhulumisana nenhlanganiso ezithenekwe leZambia, okugoqela amabandla azombusazwe, inhlanganiso ezizimele zodwa kanye labezinkonzo evikini edluleyo. Kodwa kulokukhonona ukuthi kwehluleka ukuhambisa iqula kwabesatek kule Zambia kulakho ukwenza leli qula lehluleka ukuphuma lobufakazi obeneleyo bokuthi lungabe luqhutshwe kuhle kumbe hatshi lolu khetho. Abamabandla aphikisa kwele Zambia abafana lomnzana eFas Ndlovu webandla le-UPND bathi bekumele isatek ibe khona phansi enkundleni ukuze izibonele ukuthi kwenzakalani.
It has not helped the African people. It has not helped the SADC region.
Akuzange kusiphathise njengabantu beAfrika, njengabantu beSADC. Ungakhangela okwenzakala eZambia kulokukhona okuningi ukuthi amabandla aphikisayo avunyelwe ukukhankasa, kukanti ibandla elibusayo liyavunyelwa.
Ukanti ingcwethi kwezombusazwe eliselusaka uDokotela Fred Mutesa uthi bengabangcono ngabe bekulabantu beSADC eZambia ukuze belandele kangcono izehlakalo zokhetho.
Would be the first of its kind in the history of this country. Of course, we understand that we are living in extraordinary times.
Ukuthi benanze ukhetho bengekho lapha lokhu kuyabe kungokwakuqala. Siyavuma siphila ezikhathini ezishiyeneyo ngenxa ye-COVID. Kodwa kulembuzo yokuthi kambe kuza kupha umfanekiso oqondileyo yini. Ngokuya kwami bekumele ngabe iqula leli lafika kusele amaviki amabili ukuthi ukhetho luqale.
At least 2 weeks prior to the elections.
Noma nje isadiki ingathumelanga iqula eZambia kulabanye abezimabha abafike elusaka kuyona leviki kuyazibonela amathupha akwenzakalayo ngaphambilini kokhetho oluzaqhutshwa kusasa bengaphansi kwenhlanganiso ezizimele zodwa. Umnumzana Nqaba Machazi omele inhlanganiso yayintatheli izindaba ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe uthi sebebone okuningi lokhu befike eZambia.
Kule ndlela eziningi lapho ukhetho lweZambia lungani luyahambelana lweZimbabwe, kodwa kule ndawo lapho ukuthi ngani bona hayi bashiyene lathi. Okokuqala sizawuthola ukuthi ongani kuyahambelana ukuthi ZNBC, iZambia National Broadcasting Corporation, engumsakazi kaZulu isiziphatha ngani ngumsakazi webandla elibusayo. Sibona kakhulu lokhu kufana naleZBC ekhaya.
Uthi langendlela iintatheli izindaba ezibika ngayo zithatha uhlangothi othi kufana lokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Umachazi uthi njalo i-COVID-19 ikwenze kwaba nzima ukuqhuba ukhetho.
IZimbabwe leZambia emaviki ambalwa adlulileyo bafike ku-peak ye-COVID. Bebela ngamanani zangkhona ze-COVID beziqakeme kakhulu. Lokho kwenza ukhetho lube nzima ngoba kuletolwe njengokuthi abantu behlangane kumarali abasahlangane ngenxa ye-COVID. Kodwa singabona ukwehlukana kweZimbabwe ukuthi eZimbabwe bahle bathi hayi akusela khetho even kunama-by-election aqakathekileyo, kodwa eZambia balandela imithetho yabo ebhaliweyo.
Umongameli Edgar Lungu weZambia ubika ebhekane lobunzima ngoba esola ungaphathi kuhle umnotho welizwe okwenza abantu begcine besithi zindala zombili phakathi kwakhe lomela umanyano wamabandla aphikisayo. Umnumzana Hakainde Hichilema kukhetho lokudinga umongameli kungaziwa ukuba ziyozala nkomoni ngemva kwakusasa kugqitshwa ukhetho. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Ngomeli wecholocho North edalele parliamente kuzano PF umnumzana Senzo Spanda kaseko. Abenhlanganiso ezichiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lwentombazana eleminyaka engu-14 ebhubhe ngesikhathi ibeletha. Kulabe Zimbabwe abayehlola ukuqhutshwa kokhetho lukamongameli kwele Zambia. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.